ngithi ukuthexa ogwaye labotwala ayisinto entsha njalo ayisinto eyabe iqala kuleli lizwe amanye amazwe akwenza. Akunanto erongo ukuthi abakwenze ngaleyo ndlela, but inkinga yokuthi vele uhulumende nangokwakhe ngathenjwa.
Akhona amanye ama-taxes avele ekhona, singathi kuwona la akhona kathenjwa yini uhulumende ngalo awavele khona ama-taxes?
Hayi, uhulumende angithi uyathatha ama-taxes akasali, ama-taxes avele khona njalo ayatholakala kwamanye amazwe. Ukuwathatha uyathatha, maningi ama-taxes awathathayo. Akuna kuseli lizwe kangiboni vele ukuthi ikhona yini into esasele ukuthi ingathexwa ukuthi angayitheka. So kodwa ukuthi into yokugcina ekuthineni kwakhona ukuthi esetheksile imali uyitheni uyise ngaphi esetheksile, ngoba ungananzelela phela into edesije ukuthi ungakhani into enjengepetroli iyadula eZimbabwe okwedlula amanye amazwe angumakhelwane. Ungathi uyakhangela ukuthi kuyini okwenza kholokho, uzananzelela ukuthi eZimbabwe ilitha yepetroli ithatha 45 cents. Umbuzo osusithi eseyithetheleyo 45 cents per litre waseyisa ngaphi, yathenjwa ukuthi angazayithatha imali uzayisebenzisa yini okuncedilisho ukuthi badle bayijoyine.
Kungathekswa khona lokho okufuna ukuthi kuthekswe okunjengegwayi, akusoze na kubangele ukubana kusilele imisebenzi evele yona ingekho?
Igwayi ungalikhangela ngelinye ihlo, livele nje lona umhlaba wonke ukhanya ukhuluma ngokuthi igwayi kalivalwe. Ukuthexa kwebe sekuyindlela yokuthi igwayi livalwe, but inkinga ishiwa khonapho ukuthi nxa ulithexa amakhampani la ayenza igwayi akhathe abantu basezimbabwe, nxa uyithesta kutho ukuthi aseza kuma abantu ehlise inani labantu abasebenzisa zona khona khonoko. Esingakutho yikuthi ingxenye kuzaba lalokho ngesithiwo okuthiwa ngama-unintended consequences. Angikubatho njalo bathi hhayi umthetho wama-unintended consequences usuka ube lukhuni kakhulu okwedlulisileyo, yikho kuzakwenzakala.
Nxa sikhangela okunjengotshwala, nxa kungaba le tax, akusozo kubangele na ukubana sibone sokuphekwa amatototo lokunye okunjani?
Ye, angithi uyatsho ukuthi ungathesa utshwala, utshwala buzadula. Utshwala bungadula, sokusenza-ke ukuthi abantu bafuna ukunatha utshwala, badinge utshwala obusiphileyo. Yikho kuzakwenzisa futhi anomuntu utshwala-ke kuzaba nzima kakhulu, ngoba okokuqala kuzaluzwa imisebenzi. Kuthi nxa kuluzwe imisebenzi kubuye kuvule isikhala sokuthi laba abanelisa ukupheka amatototo bapheka amatototo nabonke utshwala obungalunganga emuveni wobuntu. Lokho kuzakwenzakala sibilakubuso. Ngathi ngurhulumente othembekileyo, ngathi